tinoku sikarisire umyaka sisakhanyele sisabona ukuthi vele usisa ngapha umyaka ka-2025 but siwuqalise kuhle sisebenzelana kuhle ne-council as we agreed ukuthi khona sifuna lokuzisanithi kobulawayo ukuthi sibone ukuthi abantu basebenza ezindaweni ezivunyelweyo abantu basebenza besebenzisa ibhayelo besenza izinto ezisemthethweni although usagijigijinyiswana ibhajethi yaphumelela mthuli ikhuluma nge-tax ukuthi abantu abakwi-informal sector bekumele bebhadale tax. So thina ezi ama-group ama-associations ahlangeneyo sesikhulumele izimra ukuthi kayibuye ifundise phansi abantu ukuthi vele i-tax ibhadalwa njani, umuntu ukuthi ezebe lilunga lokubhadala i-tax kwenziwani. So sihamba kuma-ward sifundisa kanye nezimra ukuthi i-tax imi njani.
Bathini kodwa abathenga bethengisa impahla ngakhonoko nxa bekhuluma ngakho ukubhadala umthelo? Kodwa uzithengisela amamengo akho, amakhabiji lokunye, kwamele ubhadale njani umthelo we-tax? Bayalitshela yini?
Hayi, bayasitshela bathi as long usungene kubhizinis i-tax kumele uyibhadale and uyibhadala nxa ukuthi uthole i-profit. I-profit itholakala nxa usebenzile. Nxa ungasebenzanga waswela i-profit, kulokuthiwa kulama-returns abhalwayo. So you record ukuthi nil return. I-government iyakuzwisisa ukuthi hhayi usebenzile kodwa awutholanga profit. Abangakufuniyo yokuthi uphungeuthula wena usithi ungusomabhizinisi. But nxa ungubhizinisi dilithi khona lokhu ungathola i-profit yakho yedola wena uhambisa ikota yedola ku-government ngoba imali phela kumele isebenze nga elizweni. So abantu bebehamba befundiswa khona lokhu ukuthi hayi the more usithi usungumsomabhizinisi usukwazi ukuthi lawe usunelungelo lokuthi uthuthukise ilizwe lakho ngokubhadala i-tax. So kukhulunywa kakhulu even labanye abathengisa lapha be-under maybe city council ngithi for example abaphiwa amabhizi city council okuthi kugcinwa ubhadale i-presumptive tax. I-presumptive tax inhle imbi ngoba i-presumptive tax whether ube ne-profit or awubanga ne-profit i-government iyafuna imali ngoba izakutshela ukuthi usemsebenzini. But nxa uzinikele wena ngokwakho wa-register and ukurejista kuzimra it's just free. You just log in your ID number then usuphiwa i-registration number ezabusebenza ngayo. Nxa utholile nawe sufila ke i-form yokuthi hayi this month ngitholile lama kwi-profit kwemalini kwe-10 cents. Ku-10 cents liyana sebekukhalkulatele ukuthi hayi lawe ibhadala-ke lawe i-0.2 cents kumbeni yimalini. Iyancedisa and futhi kuyenza kube kulula ngoba ukwenza kodali nxa ukwanisele ukuthi usebenze. So ngezinye indlela sebeli abantu bezimla bengayehla sebeli phansi befundise nathi njengezinhlanganiso lathi sisehla sisiyafundisa abantu. Bone ngathi kuzaba lotshintsho ekuthini imali zeZimbabwe zingalahleki.